So we see card descend our VOA Debele.
Njani mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesihlanu mhla ka 14 kuNcwabakazi 2020 nguNtungameli Nkumo endabeni zekuseni lamhlanje
ngayise ukuthi vele sinikezwe i-COVID allowance imeni yethu ngeyokuthi uhulumende kumele asiholise imali eneleyo
inani labantu asebebulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe likhwelile njalo izolo ngabantu abayisithupha laya ku-128
amagqwetha eZimbabwe I think isikhathi esisiphiwe lesi sisekunzimeni
inhlanganiso yeZimbabwe Lawyers for Human Rights ikhala ngokuhlukuluzwa kukankosikazi Beatrice Muthethwa igqwetha lentathe lezindaba evalelwe ejele uHopewell Chingono inhlanganiso yeHabakuk Trust yethula amafilimu amayelana ngombhuqazo wegugurawundi aveza abesifazana bekhuluma ngochuku olwabehlelayo zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela inani labantu asebebulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe likhwelile njalo laya kukhulu elilamachumi phose amathathu 128 ngemva kokubhubha kwabantu abayisithupha izolo ugatsha lwezempilakahle luthi abathathu babantu laba ngabeManicaland kuthi oyedwa ngowakobulawayo omunye ngowemashonaland central njalo omunye ngowemashonaland west ababanjelwe umkhuhlane izolo njalo baphose bangene kukhulu 97 njalo bonke bawuthole khonapha elizweni lokho kukhuphule inani lasebefunyenwe bele coronavirus selokhu yaqhamukayo kuleli laya ku-4,990 inani lasebephephile lona likhuphuke laya ku-1,927 ngemva kokutholakala kwabangamakhulu edlula amathathu 307 sebesindile izolo ukukhwela kwenani lababanjwa lomkhuhlane labafayo eZimbabwe kuza ngesikhathi uhulumende esithi usengezelele imali yokuthi izisebenzi zakhe kanye lasebathatha impentsheni bathole imali yokubasiza ngalesi sikhathi somkhuhlane we-COVID-19 phezu kweholo labo njengokuthembisa kwakhe ugatsha olubona ngezemali lwethule umbiko izolo ntambama lukhuthaza amabhanga ukuthi ancedisane lohulumende ekutholiseni abantu limali usithandekile Mhlanga we-Studio 7 uxoxele sikhulumeli senhlanganiso yababalisi i-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe umnumzana Nation Modzitirwa
akula into esithokozisayo akula into esithabelayo ngoba oluningi lwababalisi luhlala emaphandleni lapho okungela nethiwekhi khona nxa besithi bayanika izisebenzi i-transfer engaso hard cash kuyakhanya ukuthi uminist of finance including uhulumende kabala ndaba lesisebenzi yabala ndaba lababalisi ngoba ababalisi abaningi bahlala emakhaya lapho kungela netho ikukhona ukuthi imali yakhona even angayithola abanye bayayithola kathesi kodwa ukuthi bayisebenzise emakhaya kunziva ngoba akula network so bona bengafuni ukufaka i-earphone kathesi sebefuna uku-appear as if ngama saints as if ngabantu bafuna ukuthi aba isisebenzi siphile kahle bakhuluma mhlaka 17 June uli zisebenzi zikholiswa imali semfuna ukufaka i-effort kathesi ngoba luningi lobo balisilo alutholanga imali kade sikhuluma from kudala ukuthi abantu laba abalandaba lesisebenzi so akula into esiyithabelayo akula into esiyithokozisayo
kahle kahle okwakuyinkinga kuvele kuyini bakhona yini abake bayamukela le imali njalo liyavumelana lohulumende yini ukuthi amabhanga yiwo ayibangela ukuthi izisebenzi zikahulumende zingenelisi ukuthola iholo lazo elasithenjiswayo
abalutshwane yibo sebekwanisa ukuthi sebetholile imali yona le kodwa iproblem ayiso iproblem yama-banks iproblem ngaminister of finance ngoba nguye ulamandla ekukontrola i-banking sector or i-financial sector yelizweni so engafuni ukubuya ngakhathesi sekufuna uku-appear as if is a saint ngoba thina njengama-unions kade sikhuluma kudala ukuthi izisebenzi kumele zinikizwe imali le in hard cash ngoba aluningi lwamabalisi luhlala emakhaya lapho khona ukuthi vele akula network so yena angafuna uku appear as if ama banks yiwo ale problem yena uhulumende nguye ole problem through minister of finance uMthuli Ncube
we ukuthi imali le iyatholakala ngempela liyabe lisuthisekile yini njengabalisi kumbe lilokho ligcizelela ukuthi lifuna iholo eliphezulu ngemali engamadola emeli
kase kase thina imini emu yethu njengababalisi njengelihlanganiso njengesisebenzi kahulumende ayise ukuthi vele sinikezwe i-COVID allowance imini yethu ngekuthi uhulumende kumele asiholise imali eneleyo not lokho kwama-COVID allowance yes i-COVID siyayifuna allowance yona leyi kodwa thina i-fight yethu ngekuthi uhulumende asiholise ama salaries ethu in US dollar
umnumzana nation moziti rwango enhlanganiso emela ababalisi iAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe ubexoxa lo sithandekile emhlanga we studio 7 Inhlanganiso yamagqwetha alwela amalungelo kaZulu iZimbabwe Lawyers for Human Rights ithi izamangalela amapolisa ngokuhlukuluzwa kwamagqwetha amela intatheli izindaba evalelwe esitokisini uHopewell Chingono lokho kulandela ukutheleka kwamapolisa izolo phansi kwehofisi kankosazana Beatrice Mthethwa omunye wamagqwetha kaChingono ehlabela njalo ebanga umsindo obikwa ubujonge ukumethusela emthethwa ndaba lakho umthethwa uthwaliswe nzima ngumtshutshisi esithi akumelanga amele uChingono ngoba esithi uveze obekusenzakala emthethwa ndaba ekhasini lakhe leFacebook kodwa umthethwa ukulandule lokhu elinye lamagqwetha alwela amalungelo umnumzana Chris Mike utshelela umsakazo ukuthi bazakhweza lolu daba namuhla kodwa uthe abalathemba lokuthi kuzathathwa manyathelo bani njengoba abasolwa kungamapholisa uChris Gande weStudio 7 uxoxele linye njalo igqwetha umnumzana Dinashe Runganga yena othi amagqwetha athwele nzima kulezi nsuku.
Into engayikhulumayo ukuthi amagqwetha eZimbabwe I think isikhathi esisikhiyo lesi sisekunzimeni ngoba surely iconstitution is very clear ukuthi ma uligqwetha uyawumela amaclients. So ma kufanele ukuthi usebenze inhliziyo yakho ekhululekile ungesabi lutho but into eyenzakala kathesi this current government to be honest iyayothisela abantu ayifuni ukuthi amagqwetha sisebenze kuhle ayifuni ukuthi thina sisebenze sikhululekile so surely ufanele ukuthi amagqwetha wonke especially abamele ama-human rights sibambane sisebenze le nto eyi-one sibambane sonke silu ngoba surely ukwenzakala for example ku-Beatrice Mthethwa lokuthi abantu labayiselisaba ukuthi lisebenze kuhle selisaba ukuthi lina selifaniswa lama clients vele into leyo ayiko right vele into leyo vele i wrong it back date isikalisa sekamgabe mnanga kwengakangena ukuthi even abantu those who are aligned to mnanga kwa anto bayenze betwaliswa nzima abo mathematanda la but what is surprising ukuthi even kates they have forgotten bamelelwa la laba abobiatis mthetho ngaya bamelelwa la lawyers for human rights behlunguluzwa lo mgabe but kates they are now in power but they are now doing the same to opposition activists so avele sekunzimeni ka kufanele sihlale phansi sibili njengamagqweta sisebenze kuhle sibone ukuthi the best possible way forward ukuthi singaharaswe masimela ama clients especially lawa abantu they are aligned to the opposition political party
manje singathi nqa sikhangele amanye amagqweta amela labo abangabe bandla elibusayo ubona babambene yini lani lina amanye amagqweta elimela abanye abantu nje mahlayana
ngamafitshane ngathi laba abasebenza on behalf of or representing the ruling party they have no problem labana labana basabi lutho ngoba ithina sihlunguluzwa lama state agents so bona abasabi lutho so masikhuluma sithi ama human rights in Zimbabwe abantu that are being abused especially by state agents bona abakuboni ngoba iside labo lirhayi so ukuthi ngathi sibambane labo bona kiwo akala problem izinto zabo ziyabakhambela kuhle mabe represent la even those who are aligned to the ruling party they have no problem whatsoever but thina manje abamelayo abahlunguluzwayo yinto ekufanele thina sibambane ukuthi mase siyenza sesenza into eyi-one ngoba lapha zokufuneka amadoda sibili even obiatis mthethwa lawa nje labona sibili ukuthi indlela abasebenza ngayo so kufanele ukuthi umuntu asebenze ngenhliziyo yonke they are risking their lives and so thina kufanele ukuthi sibambane ama human rights activists labantu babambene lati ama lawyers ama human rights fani sibambane sonke ngoba labana be ruling party labana bala problem they are not on our side but they are seeing things differently
umnumzana Tinashe Runganga ligqwetha ubexoxa lo Chris Gande we studio 7 ekobulawayo Inhlanganiso ekhankasela ukulondolozwa kwamalungelo oluntu eHabakuk Trust yethule amafilimu amathathu kuliviki amayelana ngombhuqazwe wegugurawundi. Amafilimu la ebekhangela ikakhulu ukunyamalala kwabantu ababethathwa ngamabutho e-50th Brigade besiyagongodwa kanye lobunzima obabuhlangana labesifazana. Abanye ngababedlwengulwa kuthi abanye ngababebulawa bezithwele. Abesifazana abaphume kwamanye amafilimu la bachasise ngobubi obabehlelayo njalo abanye bebesithi kabasoze bafa baxola kumbe ukukhohlwa. Inhlanganiso zamalungelo zithi umbhuqazwe lo wabulala abantu abedlula inkulungwane ezingamachumi amabili 20,000 eMathebeleland laseMidlands. Umongameli Emerson Mnangagwa lomuyi umnumzana Robert Mugabe ngabanye babantu abetheswa icala lokuphatheka kulumbhuqazwe kodwa bobabili abakaze baxolise. Sixoxele siphathamandla seHabakuk Trust umnumzana Dumisani Nkomo.
I-documentary yokuqala kade ikhangele kumbe ikhangele ama-missing persons abantu abanyamalalayo ngesikhathi segugurawundi esikhathini esiningi sibonkhuma ukuthi kwafa abantu abayi-20,000 asikhulumi ngabantu abanyamalalayo so i-documentary yokuqala ikhuluma ngodaba esingatshelanga ukuthi sikhulume ngalo udaba lwama-missing persons kukanti i-documentary yesibili ibheke ikakhulu omama ukuthi umbhuqazwe wona baphatha njani omama ngoba nxa sikhangela omama abaningi bathotshwa bachaywa bahlukuluzwa babanjwa iganyavu omama abaningi kodwa konke lokhu azake sikukhangela kumanye ama-documentary so singathi kukhangela i-ground ngelinye ilihlo sikhangele izinto ezingazake zikhangelwe endulo okwesithathu i-documentary yokugcina ngikhuluma ngendaba yama-exhumations kumbe ama-mass graves so nxa sikhangela ama-documentary ethu wonke akhangele izinto ezithile aphongukhuluma nje ngegrawundi yonke kodwa akajonge izinto ezithile ezispecific.
Akhona amanye ama-documentaries aseke enziwa mayelana ngegugurawundi. Kungani lina likubone kufanele ukuthi lani lenze awenu?
Lokho kumqoka ngabe uqalathekile ngoba abaningi abayibona igugurawundi esingathi ngama-primary witnesses sebesifa abanye sebafa. So uqalathekile ukubana sibele evidence. Thina i-evidence leyi sigcina ngama-documentary la. Documentary la ayibufakazi lanxa abasila ku-ground abanye sebejonile kodwa sizahlala sikwazi ukubana kwahamba njani ukubana umama baphathe kanjani ukubana abanyamalala abanyamalala njani umama ngkhona wawunjani so sijonge khona lokho ngoba sifuna ukuthi okuqadlele kwakhathesi evidence collection ukuze uma sokhulunywa iqiniso kube le ndlela yokukhangela lokho okwakhulunywa ngabantu esingathi ngama-victims ngoba angeke kwaba lokhu kohlulela kuhle kumbe i-justice uma iqiniswe lingaziwa so injongo yethu leyi sijonge njalo ukubana umhlaba wonke ubekwazi ukubana kwenzakalani emathebeleleni lase-Midlands.
Umnumzana Dumisani Nkomo ngumqondisi wenhlanganiso ye-Habakuk Trust sixoxela ekobulawayo. Seli kubonile na okusemaphephandabeni namuhla. Inkundla yeZim Live ithi kulenhlanganiso ezilithumi lanye ezezilobele umongameli Emmerson Mnangagwa, umanyano weSADC owe-United Nations kanye lowe-African Union zikala ngokuhlukuluzwa kwentathelizindaba eZimbabwe. Inkundla yesayithi yona ithi abezempilakahle bakhala ngokuthi ukulandela umkhondo we-COVID-19 kuba nzima kakhulu elizweni nxa umuntu esebonakala ukuthi udliwe yilomkhuhlane evele esefile. Isikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho iloba yini okusenhliziyweni zenu.
Ngiyalibingelela basakazi ngu-Alec Nyathi okhulumayo. Siyayizwa mpela indaba ye-South Africa ANC yokuthumela icula eZimbabwe ukuthi liyedingisisa ukwenzakalani. Mina ngithi ngempela uma kuyukuthi i-South Africa SADC ne-AU bazimisele ukuthi balimise udaba lweZimbabwe abakhiphe icula eliqinileyo. ANC ingakhipha noma 3, i-FF ikhiphe nayo 3, i-DA ikhiphe 3, kuthi lamanye amabandla amancane akhiphe 1-1 neZimbabwe kwenzeka into efanayo. Ngibonani indlela ongalungisa ngayo ngoba iqiniso lisoze livele ezilonga i-ANC ne-ZANU-PF bebambisene. Akulanto ezalunga ngoba ababoni ukuthi i-ZANU-PF iyehlukumeza abantu. Bona uthatha ngenye indlela ukuthi kulamabandla asetshenziswa ngamazwe aphetsheya kanti ayikho leyo nto. I-ZANU-PF iyalazi icala iyazi yesabani. Abakhiphe nje amaqula aqinileyo amabandla wonke ama-government amazwe lawo nama-opposition amazwe lawo kuye khulunywa kulungiswe kumbe kuzwe kwelinye ilizwe kumbe kuzwe e-South Africa kumbe kuye e-Zambia kumbe kuTswana ngoba iMozambique nayo inenkinga zayo ne-DRC. Ngiyabonga.
Salibonani, salibonani, basazi ba-Studio 7. Ndinjani ke lonke? Ngiyajabula ngicela baphilayo, philani ngomusa kaNkulunkulu. Ngithanda amazwi ngicela libala izindaba, lize lingikhumbuze kudala ngesikhathi samabhunu. Inxaza zifundwa ngawoSamu Sibanda. Libeka isintu njengesintu, isindebe njengesindebele, hayi, nembali liyazifunda abafana bakithi. Qhubani ngomsebenzi wenu. Now, namhlanje ngifuna ngalokho lamuhla ngikhonisa indaba le kubo mama omama bonke abayindi abalamakhosi abo labo mama abangabafelokazi ngithi kibo kanti bomama seliphila njani into seliyiphilele kathesi lingaze likhombe indoda noma indoda yomnikazi leyo ndoda iyachithelwa umuzi wayo kambe aliboni into lizwisa omunye abanye omama ubuhlungu kambe nxa leyo ndoda engafa kulowo muzi kamfelokazi isidumbu sakhona baba ubona ngazathi singangcwazwa kulowo muzi kumbe sizabiselwa ekhaya lakho asithi ikhaya lakho selichithekile sokudlunquwa kambe wawuboni kuzawayihlekisa hawu bakithi lawe mama kambe ubona ngazathi abancane abantwana abakhulileyo bengavuma yini ukuthi lowo baba engcwatshwe duzane lomkakho ingcwatshwe kamkakho yini le ndulo kwakukhoyo kodwa-ke hhayi lokho silikwenza kathesi sokunyanyisa ukuyangisa ukuthi uthole umuntu uyachitha umuzi wakhe libabamba njani ubaba naba libaqhonisa amakhanda kuthole ubaba ephambana ikhanda ezethiye umuzi wakhe sibili eprifte ukuthi kona ehambe ehlala lawe kona mama indawo le ngikhuluma ngayo ayisuke emakhaya kuphela nakobulawayo isikhoni sivamile ukuthi uthole umuntu uhlala enketha usekhonziwe ephumula sethimbe enketha sithi ephumula kuyayangisa lokhu selikwenza hhayi lokhu singathi tu ungamanyala mani lakunkulunkulu akukokhokho bethu lawubamangala nxa bebhekile khona abantu sebevuka inyamazana hhayi khiza mbathwa ngobani nabo baba ingubo ozalimbathela ingubo nxa wona sesufile wafela emzini enye indoda indoda siyazilalela la usufuna nxa ungavuka ufile nowathi sikule corona ufe kulowo muzi ah mana ngithi hayi lokhu amaminzi ami semaningi ngiyabonga ngiyabonga
zomuhle studio 7 yalizwa kodwa ke into emalisayo angazi ukuthi indaba limthanda kangaka uMavaza enikhuluma into engazwakaliyo engacaciyo engela ukuthi ibe lesisindo uphilisa njalo nje kungakhanyi ukuthi kwenzakalani kuvikele iphelileyo ukhulume ngo-Ian Khama wakumchothoza ukuthi umuntu oyisumbelume kodwa leya indoda yasebenza ibusa kulani lizwe kamnandi kakuhle angayisumbelume yena lo mfazi wenzeni kwenzayo hayi sicela uthikele imshika thana lomuntu lo abele ukufaka ku studio 7 ebekho esiphambanisa amakhanda singaboni ukuthi senzani bekake ukuthi kwenzakalani makade ekukhuluma izolo esifile senza kanje akuzwakali ukuthi kwakhona sicela isifake abantu abangcono basinike imbono ngokukhuluma okungcono yabonga uNdlovu sanesitele
sanibonani sanibonani asakazi bestudio 7 hayi ngajabula nama ngazizwa ngizwakala kuleyo ndawo mina nje bengilesikhalo sayo izana ukuthi khona waye kanti vele amazwe se-Afrika esaba kangaki izana iphetheni kanti okusabekayo hhayi busafa nje ngiphathe iwani senza into eziphuma endleleni abantu bashaywa kungabonakala ukuthi bashayelwane kodwa ubufakazi bukhona uthole kuthiwa kona akubonakali nix uhamba njani njani angazi ukuthi bayesabani vele kumbe bayayithanda noma bayesaboda ungathanda umuntu esezinto ezimbi hayi khona siyahlupheka bo siyahlupheka nje ngephathe eyi-1 kanti kwenzenjani awu alike likhulume kuzwakale phela lani besitudezekeni kuzwakale phela kuyafika khona ngale kuzwakale ukuthi khona sesihlupheke kakhulu ngalabo abantu hayi bo sikhathele thina sayifunde iphathi phela iphume ayisuke ngoba ibonakali le nto eyenzayo 40 years for nothing ayikho into eyenzayo from ngo-1980 akukho nto kunadevelopment eyabakhona still lokho kubulawa abantu kucatshiswa abantu kuboshwa abantu hhayi sikhathele bo sikhathele hhayi
abalaleli beStudio 7 abasithumele imilayezo yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Kulomuntu oyedwa ofileyo kwele Ivory Coast izolo ngesikhathi sokutshengisela kwabantu besithi kabafuni ukuthi umongameli Alassane Ouattara ancintise njalo kwesithathu edinga ukuqhubeka ekulesi sikhundla. Ele Ethiopia lona lithi selibophe abantu abedlula inkulungwane eziyisishiyagalolunye ngemva kokutshengisela okuqhamuke kulelo lizwe ngenyanga edluleyo kulandela ukubulawa komunye umhlabeleli. Ukutshengisela lokhu kwabangela ukufa kwabantu abaphose babe ngamakhulu amabili. Zizigqibeke ezekuseni ngodaba oluhamba phambili khonapha eMelika. Umongameli Donald Trump usetshayele ihlombe le-Israeli lele-United Arab Emirates ngokulobelana isivumelwano sokwakha ubungane kanye lokuqeda iminyaka yokungezwani. UTrump ubikwa edlale indima enkulu ngokuletha amazwe landawonye okuyinto elakho ukumfaka esimeni esihle lozulu we-Israeli ohlala eMelika kuyiwa nje kukhetho. Ubungane osobudalwe ngamazwe labo uqinisa umkhankaso weMelika ojonge ukuvimba ukudlondlobala kwele Iran libe ngumaqhuzu wesabelo se-Middle East. Ele United Arab Emirates libangela kuqala emhlubulweni we-Arab States of the Persian Gulf ukunanza ele Israel njengelizwe. Ele Palestine lona lisole ele United Arab Emirates lisithi ngokwakha ubungane le-Israel litshengise ukungazihluphi ngozulu we-Palestine yena elithi uhlukuluzwa i-Israel. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lomnumzana Kelvin Manduna oqhuba izifundo zakhe ze-PhD e-Howard University khonapha eMelika.
Ukuhlangana kwamazwe lawa angiboni ukuthi kuyatshintsha izinto eziningi ngoba i-Iran silesikhathi ibangana le-Melika, ibangana le-Israel, it's decades now and bayebake kuma-sanctions. So akulokuningi ukuzatshintsha ukupho ngukuformalize nje i-alliance and adding ama-partners amatsha njenge-UAE. So kulesikhathi laba abazibiza ama-Sunni Muslim abahambisana le-Saudi Arabia labanye nalaba njengo-UAE bebangana lamashiya awase-Iran, lase-Iraq, lase-Lebanoni, le-Syria. So angiboni okuningi okutshintshayo, bazabe lokhu bengezelela ukuzondana. And it's unfortunate ukuthi ama-alliance angikhona bayawayenza against each other as opposed to ama-alliance ukuthi sizayenza ama-alliance sihlale phansi sizame uku-resolve ama-conflicts ethu.
Ubona isivumelwano lesi sijabulisa inzalo ye-Israel le-United Arab Emirates ehlala eMelika yini okokuthi sizabona ivotela umongameli Trump ngobunengi kukhetho oluzayo?
Well, angiboni ukuthi uzathola amavoti amaningi amatsha over this story angikhoni ngoba certainly ama-voters from e-Middle East lapha eMelika amalutshwane and ama-voters ase-Israel who are Jews ngathi they are split, abanye they are conservative, abanye they are Democrats. So abaza vote along those ideological lines. So angiboni ukuthi i-arrangement leyi izatshintsha kakhulu ama-numbers ngo-November nxa sebenza ama-elections. Okade ngathi kuzatshintsha something if they had done it as if they had signed mhlambe i-agreement of some kind of accord njengu-Obama ngesikhathi sakhe basayina i-nuclear deal le-Iran. That arrangement ngathi it was more seismic than lokho abakwenze khona kathesi, akutshintshi lutho as far as I'm concerned on the ground.
umnumzana Kelvin Manduna uqhuba izifundo zakhe ze-PhD e-Howard University konapha eMelika. Ukuziphetha ezekuseni sikhangele ebezihamba phambili. Inani labantu asebebulewe ngomkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe likhwelile njalo izolo ngabantu abayisithupha laya ku-128. Inhlanganiso yeZimbabwe Lawyers for Human Rights ikhala ngokuhlukuluzwa kwamagqwetha amela intatheli zindaba evalelwe ejele uHopewell Chingono. Inhlanganiso yeHabakuk Trust yona yethule amafilimu amathathu amayelana ngombhutazwe weGugurahundi. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Eyami impela sonto isiqalisile. Asibeni sonke kweze kuseni njalo ngomvulo. Olivalelisayo nguNtungameli Nkumo.